okuthi kusasa sile celebration ye International Women's Day senze legogwe eGNB Board Center okuthi kuthi singose Midlands labanye ukuthi sizo celebrate sidinga sibili ukuthi si celebrate ayikhona ukuthi sibe sihlala silokhu sikhuluma ngezinto ezimbi ezingenzakaliyo kumbe ezenzakala kubomama. Khathesi sifuna ukutshintsha abathi ngesilungu narrative. Sesikhulume ngokuhle okwenziwe ngomama kumbe okwenziwa ngomama. Singathi thina ungazukhangelisise noma singakasitiki khona kodwa sokulabomama abathize abalamabhizinisi. Sokulabomama abathize abakupolitika abangamaminista sokulabo mama bathize abadrive amafeme china amanjinela konke lokhu kana kumele sikuthathe sokuthaya imigceke abantu sikucelebrate ukuthi hayi silabo mama sebenzisa izinto ezinhle ezivokekayo
yebo
bese kusithi lokhu kana kubi okucindezelo okwama-rape okwe-domestic violence sibe sesibambana njengabomama labo baba sibe le strategy yokukucitsha but inyanga lengeyethu mama ake siduduzeleni sithakazelele okuhle okwenziwa ngomama
yikho lokho eliyabe likukhuluma yini emhlanganweni lowo babe khona besifazana abantu makhaza kumbe kuyabe kulesiphathamandla kuphela
kuyabe kugcwele ngoba sibizwe omama bonke kuyabe kule thousands of people but okunye esikwenzileyo ukuthi omama babuye nemisebenzi yabo yezandla so kuyabe kubukiswa imisebenzi yezandla eyenziwa ngomama ngalelo langa so iprogramu yethu ithi sifike ekuseni lo mhlonitshwa sizabhoda sibone ukuthi omama imithungo yabo izilimo zabo izifuyo zabo konke nje okuhle abakwenzayo azabe bekutshengisela khonapho.